Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 17 Ntulikazi 2018 ngo Cape Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
In the interest of dialogue, I've sent and dispatched the team to request an extraordinary meeting, which I have always
sengithumele iqula ukuyacela abesadiki ukuthi babizele lo mhlangano engihlezi ngocela kodwa nganganawa lo mgcini sihlalo wenhlanganiso yeZEC.
Umkokheli womanyano we-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza abesadiki ukuba babize umhlangano wesiphangiphangi lo mgcini sihlalo we-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Ilunga lemthwakazi Republic Party elizancintisa lidinga ukumela ibulawayo central edala lephalamende kukhetho lwalonyaka unkosazana Sehliselo Ndebele wethule incwadi yezikhalazo kukomishini ebona ngamalungelo oluntu. Owaye ngumongameli wakwelemelika umnumzana Barack Obama namhlanje wethule isifundo ngoMandela emkhosini weNelson Mandela Annual Lecture ongenwe zinkulungwane zabantu eJohannesburg kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umkokheli womanyano wamabandla aphikisayo owe-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza abomanyano abe-Southern African Development Community ukuba babize umhlangano ngesiphangiphangi lo mgcinisihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission uJustice Priscilla Chikumba kanye lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuhlaziya inkinga abakhala ngazo ngokuqutshwa kokhetho elizweni. UMavis Kama usethulela lolu daba.
UChamisa utsho lokhu emhlanganweni netatheli zindaba esigodlweni sebandla lakhe ele-MDCT eHarare lapho aphinde khona inkulumo yakhe yokuthi aluyi kuba khona ukhetho lonyaka nxa lokhu abakhonona ngakho kungasalungisiswanga. UChamisa uthi usenze imizamo embalwa ukuthi abesadiki babize umhlangano ukuxazulula ukungezwani osekukhona phakathi kwabe-MDCT Alliance, iZEC lohulumende.
In the interest of dialogue, I've sent and dispatched the team to request an extraordinary meeting, which I have always
sengithumele iqula ukuyacela abesadiki ukuthi babizele lo mhlangano engihlezi ngocela kodwa nganganawa lo mgcini sihlalo wenhlanganiso yeZEC. Ngisenza lokhu njengomunye ozoncintisa kukhetho. Ngenze lokhu ngimele bonke abazoncintisa kulolu khetho ngaphansi kwe-alliance, okubalisa olokudinga abameli bezigaba kanye labo manisipala bonke engibamelayo kwezokutholiswa okufunakalayo lapho kuqhutshwa ukhetho. Nxa uJustice Chikumba engala ukungena lomhlangano, sicela ukuhlangana lawo wonke ama-commissioners akwenhlanganiso yeZEC.
Utshele intatheli zindaba ukuba abomanyano we-MDCT Alliance abasoke baliphinda iphutha abalenza kukhetho luka-2008 loluka-2013 kwasekelwa yisikhulumeli sikamnumzana Chamisa uDr. Nkululeko Sibanda.
Into eqakathekileyo ukuthi abantu beZimbabwe abakhokhelwa ngupresident Nelson Chamisa bathi bona hayi upresident Chamisa ngeke bamvumele ukuthi angene kukhetho oluvele solwenziwe iZEC leZANU PF olungeke luphumise impumelelo evele ebantwini kodwa evela kuZANU PF leZEC. Ngakho upresident uthi hayi ngalelo lami nilalela abantu abantu babazathi ukuthi kathi vele Isaac iqhatshwe ngubani yenza umsebenzi kabani bafuna Isaac elandele umthetho ikholo kwathi kusho uPresident
uSibanda uthi sekukuZulu weZimbabwe ukuba athathe manyathelo bani ukutshengisa ukukhonona kwakhe ngeZack.
UPresident uthile wathi abantu bazazibonela ngoba okuzenziwa i-MDC Alliance kuvele ebantwini kuthiwo ngabantu. Watsho njalo ukuthi sibhizi kunje silalela uZulu sisitsho ukuthi kathi simbuze ukuthi kathi siqhubeka siya ngani. Ngakho ngibona ngani akusukuzatwala singafundanga ukuthi ilizwe leZimbabwe ngelabantu lezifo eZimbabwe ayisilo likaJigumba ayisilo likaMnangagwa.
Abe MDCT Alliance bathi banikeza abeZack kusiyaphela liviki ukuba balungisise lokho abakhala ngakho lanxa bengasathandanga ukuveza ukuba manyathelo bani azothathwa nxa zingalalelwanga lezo zikhalazo. Lanxa beziyisitshiyagalombili izikhalazo abangazo kwabeZack, abe-MDC Alliance bathi zimbili ezimqoka eziqondiswe kumgcinisihlalo weZack uJustice Jigumba. Lezi ngezithi udaba lokudindwa kwamaphepha okuvotisa ama-ballot papers lolokutholiswa ugwalo olulamagama ababhalisa ukuba lelungelo lokuvota i-voters roll. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ilunga leMthokazi Republic Party elizancintisa lidinga ukumela iBulawayo Central edala lePhalamende kukhetho lwalonyaka. UNkosazana Sehliselo Ndebele wethule incwadi yezikhalazo kukhomishini ebona ngamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission mayelana lokungahlanzeki kwesitokisi senkamba yamapholisa eZRP Bulawayo Central Police Station. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu eselithe lavalelwa okwamalanga athile enkambeni yeBulawayo Central Police Station koBulawayo bakhala ngokungahlanzeki kwesitokisi sale indawo osekubangele ukuba uNkosazana Ndebele aphanyeke udaba lwakhe kuCommission eyeZimbabwe Human Rights Commission.
Ngike ngabotshwa ngoJanuary ngayahlala laphana insuku ezimbili kungcolile. Ema toilet i-flushing system ayisebenzi futhi lento yokuflush yakhona ingaphandle ukuthi umuntu engangena e-toilet asebenzise i-toilet alikwazi ukuthi liphumele ngaphandle liyoflusha ngoba kuyabe kukhiwe izivalo. So into efana naleyo mina ngibona ngathi it's not good for a human beings.
Ndebele uthi uhulumende encedisana lamapholisa bephula ilungelo loluntu ngokuhlalisa abantu endaweni ezingahlanzekanga.
Sikhala kakhulu nge condition ekhona eBulawayo Central Police Station ukuthi iyama cells akuhlaleki. Thina sibona angathi akufanelanga ukuthi abantu bahlale izibotshwa zihlale laphana ngoba okuqala sikhala ngendawo yangkhona ingcolile, ingcole ukungcola, izingubo zingcolile, kuyanuka vele ukuthi akusi condition engahlala umuntu ngoba thina we believe ukuthi khona ma uma udetainwe kuma cells uyabe ungakathethi ukuthi unecala, thola ukuthi kunabantu ababe be innocent kodwa ngendlela indawo yangkhona engcole ngakhona ay akubona isukuthi kungakuhlala abantu.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Akimhlanga laye uvumelane loNkosazana Ndebele ethi abantu akusamelanga bahlale kuleyo ndawo ngoba abanye abantu baphuma sebegula.
Mbona kufanelanga ukuthi ngabe kuhlala abantu indlela amaseyo zayona ngaba kuhlala inyamazana atsha abantu. Sikhangela ukuthi uhulumende wethu lo ngihulumende lesihluku ongananzelela impila kahle zabantu ngoba nxa uyabopha umuntu umfake kuma-cells ayevele esetshenziswa ngu-Ian Douglas Smith ukuthi aphambanise abantu bakithi. Angiboni ukuthi uyabovele ule nhliziyo labantu bakithi. Abantu bakithi baphuma sebegula, sebelama-TB ngenxa yengubo ezingawatshwayo. Akuklinwa i-flushing system iphakathi iphandle kwama-cells. Ngakho uma omunye engasebenzisa i-toilet kuhlala kungaflashwanga bezovula ngesikhathi sabo. Sibona lokhu luncindezelo olwenziwa nguhulumende wakithi.
Olwela amalungelo oluntu unkosazana Abigail Mupambi laye uvumelane lomhlanga ethi uhulumende ulocuku amalungelo abantu ayephulwa mgceke ngamapolisa ngakho iZimbabwe Human Rights Commission ayikulunyise ngoba lolu ludubo olubhekane lezwe lonke
system into abangenanzeleliyo bekusenzakala because of injustice ukuthi bona bazitshele ukuthi indaba leyana indawo leyana ngiyabo zibani pho ke soon and very soon lizabona ukuthi as justice will begin to take its course labo bazoba ngama-candidate ngikhona ngale balomlando ukuthi babone ukuthi ngale kuyaba yindawo ekhwalisa ukuthi umuntu aphile under ama-conditions avunyelwa ngokusemthethweni constitutionally so again mase sikhangele indaba ye-human rights commission we are having a tendency ukuba lama commissions which are toothless ama commissions lawa lapha kumele basebenze khona sibili bakhanye sibili kabakhanye phela indaba leyo isondaba yentsha the commissions have been there and across the country I can assure you this is the situation
iningi labantu bayayisola indawo egcinwa izibotshwa enkambeni yebulawayo Central Police Station bethi ngomnyaka odlule ithe ilungiswa izitokisi zasala zilokhe zingahlanzekanga bethi amalungelo ezibotshwa ayephulwa mgceke kodwa iZimbabwe Human Rights Commission ithule ngoba kungasi kwakuqala ukusola indawo le Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Mina ngingu Mike Hobe umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo 8 ntambama. Namhlanje siphaba sakhulayo ithuba lokukhankasela ukuthola isekelo kanye lokuqinisa inkuthazo yabo yokuthi ukhetho lwalonyaka lwenziwe kungeladlakela. Libona ngani ukhetho lwalonyaka luza kwenziwa ngokuthula na? Ngena kuhlelo uzikhulumele imbono yakho ngodaba lolo. Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumeza inombolo zakho kuWhatsApp kunombolo yesithi 0012024650318. Tholakala njalo enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana yebulenjini kuFacebook ekhasini lethu LVOA Ndebele.
Wayengumongameli wakwelemelika umnumzana Barack Obama lamhla wethulwe isifundo ngoMandela emkhosini weMandela weNelson Mandela Annual Lecture ongene zinkulungwane zabantu eJohannesburg. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Enkulumeni yakhe umnumzana Obama wethule ukukhathazeka ngalokhu athi yikubuya kabutsha kwemkhuba emidala eyayilwiswa ngumuyi uMandela. Uthe kulo bufakazi bokuthi luyanda ubandlululo kokuqela kwele South Africa leMelika. Obama ukhuthaza iinkokeli zamazwe ukuthi zihambe emanyathelweni kaMandela.
UMadiba wakhokhela leli lizwe ngokukhulumisana loba kwakunzima kwaxolelwana kwaba lokhetho olukhululekileyo. Sonke sabona umusa wakhe exolela izitha zakhe kanye lokuhlakanipha kwakhe echiya isikhundla sokuba ngumongameli.
UObama uthi kuyadanisa ukuthi umnotho waleminyaka uqhubeka usiba sezandleni zabalutshwana kanti labo abanothileyo abalandaba ukuthi abayanga baphila njani. Uphinde wasola ukugxamukela kwemelika eMiddle East leminye imikuba yamazwe abalisa iRussia lele China esithi izinto kufuze ziqatshelwe. Ubuye wethule isixwayiso esithi kulusizi ukuthi sekuvuka ezomusazwe zokwethusela abantu, ukugumula abantu emsebenzini, konke kusenzeka ngendlela elesiqube esikhulu.
Ngiyakholelwa kuphupho lukaMandela. Ngiyakholelwa kunkululeko elokulingana komuntu wonke kungakhathalekile umbala loba umhlobo wakhe. Enkululekweni eyeme ekulinganeni kwabantu njengokudalwa nguNkulunkulu.
Izizalwane zeZimbabwe zemukele ngenjabulo amazwi kamnumzana Obama. Umelo MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Austin Moyo uthi kunenge okumkhuthazileyo ngamazwi kaObama.
Benginesifiso sokuthi mhlawumbe uzokuthi fahla ngeZimbabwe. Noma kungasenzakalanga lokho kodwa ke ube namagama ambalwa achaze ukuthi abantu abasha sokuyisikhathi sabo manje ukuthi mabathathe izintambo zombuso babuse isikhathi sika bhuti omdala siphelile
langamazwi agcizelelwe nginobhala webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Nqabuthoma Bena
inkulumo lesisindo ngesizathu sokuthi ukhulumile wachasisa ukuthi ohulumende abangaphikiswayo benza kube lula ukuthi kube le corruption emazweni abawabusayo, kwinto futhi eyenza ukuthi ilizwe lingathuthuki.
Izikhulumi zonke zibonge uMnumzana Obama sithi kunenge akwenzileyo okuphe intsha e-Afrika inkuthazo enkulu ngekusasa. Mele Studio 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Zokusele amaviki phose amabili ukuthi kwenziwe ukhetho kwele Zimbabwe. Imikhankaso isifike kuzinga eliphezulu. Umanyano we-MTC Alliance uqhubeka uloke ukonona ngendlela ugatsha lwezokhetho iZimbabwe Electoral Commission olufuna ukuqhuba ngayo lolu khetho. Amanye amamandla awala mikhankaso ebonakalayo ngenxa yokuswelakala kwemali. Intatheli zindaba yeStudio 7 uChris Gande useHarare ake sikhulume la isike sizwe ukuthi kuhamba njani kuna ngaleke eHarare. Baba Gande, kunjani?
Siyaphila baba Dube, kunjani?
Ya, siyaphila kakhulu. Sizothatha sibili kuyaqanda sibili kumahalisa eZimbabwe.
Ah, kakhulu kakhulu lapha eHarare kuyabanda sibili, hayi kuyagodola kokuthi kuba abanye abazingezomkhathi bathi bona akukhanya sokuleminyaka kwagodola kwaba lama degrees angaka aphansi kakhulu.
Ye, kodwa kwezokhetho kuyachisa kakhulu, he?
Ah, kuyachisa kakhulu kodwa ke akuchisi ngendlela obungayikhangelela ikakhulu nqa ukhangela ukubana kulaba zancintisa abaningi okungaze kubonakale kumbali yelizwe, baningi kakhulu kodwa imikhankaso yabo ngani ithelwe ngamanzi kancane. Abanye bebesithi ngumqando kodwa hayi, abanye bathi kukhanya yimali. Ayikhanyi imikhankaso, ungabhodabhoda nje phakathi lapha edolobheni ubona amaphethana nje amalutshwana atshengisa ikakhulu awe-MDC akamnumzana Tsamisa lakamongameli Emmerson Mnangagwa, abanye ungani vele abakho.
Kodwa so ukhetho lolu nxa sukhangele lungaqhutshwa njani nxa sikhangele khona ukuthi abantu akulabudlova obenzakalayo kumbe ubudlwangudlwangu?
Ye, ye, kakhulu labo bayavuma. Sike saxoxa labe abamabandla aphikisayo, hayi labo bayavuma ukubana hayi ukhetho lolu lungani lwehlukene leminye iminyaka. Lanxa nje izolo bekuthiwa emhlanganweni wokukhokhelwa ngumsekeli kamongameli uMnumzana Chiwenga kuthiwa khona kubonakale amasotsha amaningi okungaze kubonakale endaweni enjalo ikakhulu nxa kukhankaswa edolobheni le Highfields, ukuthi babone nje akuthiwa ama-trucks kade maningi okumangalisa abathi bona hayi lokhu kubayithusile kakhulu.
Yesu akuthiwa-ke umanyano we-MTC Alliance ukhala nge-postal balloting, njalo-ke uthi sokumele bayisadikhi bathini sibili nxa ungasijaki nje ngamafutshane?
Ye, ye, Dube, bengikhona emhlanganweni kamongameli webandla uMnumzana Chamisa ekhala ngodaba lonalona. Kodwa sithe simbuza thina ukuthi hawu manje nxa kungenziwanga lokho olufuna kwenze khona lokho kokuthi balubone i-ballot paper lokuthi lidindwe ngubani bazakwenzani, hayi kukhanya impendulo yakhona hayi ayicaci kahle ngokuthi ngakwelinye ngapho ukuthi hayi sizaqhubeka ngokhetho, kodwa ungamlalelisisa ngapho ukuthi yena hayi ukhetho lungenziwa.
Ye, umuzwa wami ukucina ngokuthi sizokuthiwa kusasa kule ngxoxo mpikiswano eyenziwa iStudio 7 nakusitshela ngakho.
Ye, ye, Dube, kusasa kule ngxoxo mpikiswano ezenziwa zintatheli zindaba zihlaziya udaba lona lokhetho luzahlaziwa e-embassy, kodwa ke abantu bonke abayenelisa ukuthi balandele impikiswano le esikhitshwa ngaloko kuthiwa yi-live ngesikhiwa ku-YouTube da kuzo zonke inkundla ze-VOA, VOA Zimbabwe, VOA Ndebele, VOA Shona.
Ye, kodwa ke nxa ungavalelisa abalaleli sibili ungabatshela ukuthi kungani ukhetho luhamba ngemfanelo kumbe luyaqhugezela nje?
Hayi, mna ngathi-ke ukhetho luhamba ngemfanelo ngoba nxa sikhangela abezomthetho bathi konke okwenzakalayo kukhanya kwenziwa ngomthetho, lanxa-ke okufana lokuthi abaphikisayo laba bathi babone iphepha ukuthi lidindwe ngaphi lokuthi linjani, konke lokho ngezomthetho sikhangela umthetho ngokwakho bathi khona hayi akukho emthethweni.
Siyabonga kakhulu-ke Chris Gande khona ngapho-ke eHarare, ulale kahle mfowethu.
Hayi, lathi sibonge.
Sibonga kakhulu lo ke nguChris Gande esixoxelaye esecinwani eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Ningakutwa ingxoxompikiswano esilethulela yona ngezokhetho kusasa kusukela ngo past 10 ekuseni kusiya ngo 12 emini. Intetele zindaba zizabe zidlana ingqondo ngokhetho lweZimbabwe kunxoxompikiswano yethu eye Reporters Round Table Series ngaphansi kwesihloko esithi Setting the Record Straight, Understanding 2018 Elections. Sizalethulela ingxoxompikiswano enkundleni yokukhulumisana yebulenjini Facebook ekhasini le VOA Ndebele, VOA Shona kanye le VOA Studio
7.
Lo ngumsakazo we Studio 7 lisuzwa siphuma ngapha eWashington DC. What is kangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane? Amazwe omanyano we-European Union alobelane isivumelwano sokuthengiselana leJapan. Lesi sivumelwano silotshwe esigodlweni seJapan eTokyo yinhloko kahulumende yalelo lizwe uShinzo Abe lomkhokheli owe-European Council uDonald Tusk lokhokhela i-European Commission uJean-Claude Juncker. Amazwe akuzwekazi le-Europe asele ebambe wangaphansi ngamazwi kamongameli Donald Trump weMelika oqinisa ubudlelwano leRussia ngemva kokuhlangana lomongameli Vladimir Putin besithi kungaba ingozi enkulu kwezomvikela. Ukuthengiselana kwemali yohlobo lwama-United States dollars aweMelika emphakathini kuyaqhubeka elizweni lanxa usibalikhulu webhanga leReserve Bank umnumzana John Manguja ebikwa esithi uhulumende usekhweze inani lemali ayitshala kumnotho welizwe yokuqeda lolu hlupho. Usithandekile Mhlanga usethulela lolu daba.
Umnumzana Manguja ubikwa esithi uhulumende ufake amadola ayizigidi ezilikhulu lengxenye yalo i-$150 million kumnotho welizwe ukwenzela ukuthi abantu bengasayithengi emkambo wensitha. Kodwa umnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe, ukansila weZivarasekwa eHarare engowebandla le-MDCT, uthi lokhu akusoze kusebenze.
I-black market and kayisoze isuke until sebelungisise kakuhle, ngoba ukufaka abakwenzayo imali leyo vele kayibonakali ebantwini bonke, ibonakala kubo bodwa bona abathatha izimali bezingenisa futhi ku-black market bezithengisa ngama-ecocasi lokwezinye indlela ezinjalo.
Amazwi akhe asekelwa ngumnumzana David Ndlovu wakoBulawayo engowebandla leZANU PF.
Kuyaluza kwehlule kuba umuntu engathola i-forex market uyahlaphumela engaphandle kwelizwe ayekwenza imali eningi. So ayisoke isebenzi ngaphandle kwelizwe ngoba as long as sizama ukusebenzisa i-US dollars internally ukuthi siyisebenzise locally la izakwehlula, ngoba abantu bonke nabangaphandle kwelizwe omunye azisukele e-South Africa fikathatha ama-US dollars eZimbabwe bahambe isekhona.
Ukansela Hadebe uthi uhlupho lokuswelakala kwemali luhlupha abantu makhaza lunothise abenelisa ukufinyelela imali.
Akula ncedo abalinika kuzakhamizi ngoba imali lezo vele kazifiki kuzakhamizi, zicinela kubo bona bodwa laba abazana lalaba kuhulumende abathatha izimali besiyazithengisa ku-black market ngendlela zama-ecocash. Thina manje uma sikampena vele sizakhamizi ukuthi ukulunga kwendaba yemali kuzalunga uJamisa kuphela angangena, angaba kuhulumende engu-president konke okunye abakukhangelayo abakala ngakho vele kuzalunga ngaleso sikhathi.
Umnumzana Ndlovu uthi ngabe amabhanga ayakhweza inani lemali enikwa abantu ngelanga.
Udaba lwemali lenziwa kuhle. Abantu bavukile ama-banks each and every day besiya pho ama-$30 to $50. Njenge-bakhi lizapho engiyosta i-maximum i-$50 ngeviki. Kutho ukuthi each and every week kufanele ngihambe ngebhenki ngiyelayina. Kanti ngabe sithi i-maximum i-$200 ngiyahamba kanye ngisabuyele ebhenki. Njalo abanye bathi bengazuza imali yale bebelenhlanta bezule ama-US bahamba bazowathengisa ku-black market ayenathatha amabhomu. Yiyo kwenza i-rate ikhwele ngoba uma yusomalutshwane uyakwazi uma kule sikasithi kuyenza kuwela ama-prices akhwele. So le US dollar itholakala kuma-free individuals abane-chance kumbe abane-privilege yokuphiwa ama-US dollars e-bank.
Ingcweti ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Bhekilizwe Ndlovu uthi udaba lolu lungalungiswa ngokuqeda inkohlakalo kuhulumende.
Kuzabafunde corruption, kuzothatha omunye umuntu overy senior khona ngale Reserve Bank who makes imali yakhe ne-corruption vele a-influence iduku zinama-rent elokhu ngokufake zakhe imali. So you cannot solve that problem kune-corruption elizweni. Uzakhumbula ngesikhathi kuzokuxabane ulo umnanga khona nomgaba, I think it was towards coup, umgaba wayephumele ama-price asare kukhwela and the accusation from G40 was it was being influenced by iloku inakhosi. So there is a way abantu abakwenzayo ukuthi izinto lezi zingabindi formula for stability, and that as long as there is that thing, corruption, opposition, selfish and political problems and that absence of support from the international community and things like that, these problems will always be there. Singena mali yethu ethi thina ele value yayo with backing ye political goodwill, you cannot solve this problem.
Kodwa umnumzana Mangudi awusola amabhanga esithi yiwo agogodlela imali endaweni yokuthi ayinike umphakathi. Ngingusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Umongameli Isaias Afwerki owakwele Eritrea, lo mkhokheli welizwe leEthiopia umnumzana Abiy Ahmed, mhlaka 9 Ntulikazi balobelane isivumelwano sokukhumisana umlotha. Kulandela iminyaka engamajumi amabili yokulwisana kubangwa umngcelelo kunye okujiyeneyo. Amazwe la ayedlelana kahle kusukela ngomnyaka ka-1993 kulandela isikhathi ilizwe le-Eritrea lithola uzibuse. Kodwa ke lokhu kwaguquka ngomnyaka ka-1998 kulandela ukuxabana kwenkokheli yelizwe leli ngodaba lomngcele. Abantu abedlula inkulungwana ezingamajumi ayisitshiyangalombili sebafa ngenxa yokulwisana kwamazwe la. Loba nje ukulwisana lokhu kwama ngomnyaka ka-2000 amazwe la aqhubekela phambili elamabutho ayethobelene kubangwa umngcele. Ukukhulumisana umlotha kuqakathekile kakhulu phakathi kwamazwe la ngoba ele-Eritrea liyenelisa ukuthola elikufisayo elwandle lwe-Red Sea endaweni ezimbili ezibalisa i-Asabo le-Massawa. Indawo lezi zilabantu abaningi kakhulu abathenga bethengiselana impahla etshiyeneyo, njalo kulomkhandlo wamanzi we-Suez Canal wenza ukuthi kufinyelelwe umhlubulo wezwekazi le-Europe kanye lamazwe asempumalanga. Ilizwe leMelika lithi lamukela kakhulu ukulobelana isivumelwano okwenziwe lilizwe le-Ethiopia lele-Eritrea. EleMelika lithi lokhu kuza kwenza ukuthi amazwe la athuthuke ngemfanelo. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika. Singakehlukani wathi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje. Umkhokhelo womanyano we-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaze abesadik ukuba benze umhlangano wesiphangiphangi lomgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho e-ZEC. Waye ngumongameli wakwelemelika umnumzana Barack Obama namhla wethule isifundo ngoMandela emkhosini weMandela annual lecture owenzelwe kwele South Africa. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje olubalulisayo uNkipsi Dube.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.